Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-12 ngoNtulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yebo khona sike sazama ukuxhumana labo ngokucingo kodwa ke phezulu kokubhala incwadi yokuthi sikubeke formal kungabi into nje ephelela ekukhulunyweni eralini.
Ibandla lesisi lithi lizakhulumisana lebandla le-EFF lakwele South Africa ngoncedo lwamabhasi azathwala abantu besiyavota ekhaya.
Sesifuna ukuthi laye lo president ekhulume sobala leparty yezani, ekhulume sobala amabandla wonke, akhulume sobala ukuthi udlame alulunganga.
Amapolisa eBikita South asevulele ilunga leZanu PF umnumzana Energy Mutodi icala lokuhlasela abasekeli beCCC ngombhobho emhlanganweni wabo wokukhankasela ukhetho abawenzele eBaradzanwa Business Center ngeviki edluleyo.
Umqando lo uchaye iregion ngathi mina iSouthern Africa uyichayile kakhulu, yikubona ukuthi lokukhiza kwe-snow eSouth Africa ayisiyento ebijayelekile.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezomkhathi lukhuthaza uZulu ukuthi ahlale lapho okukhudumala khona ngoba umqando okhona ulobungozi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni ngona.
Ibandla le-CCC lithi lizakhulumisana lebandla le-EFF lakwele South Africa ngoncedo lwamabhasi azathwala abantu besiyavota ekhaya. Umkhankaso kamnumzana Sevia Kasukuwere ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli ezimele usunxuse abafuna ukuyavota ekhaya ukuthi babhalise imininingwane yabo. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC kwele South Africa umnumzana Trustin Ndlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Msakazi siyabonga. Njengebandla thina le-CCC ngapha eMzantsi Afrika siyathokoza, siyakwamukela, siyamukela usizo eluvela elukhulunywe ngomongameli we-EFF. Kodwa ke phela kunengi esibhekayo kuqala ngapha njengabantu abakhokhela abantu. Beke nobungozi, azibhekanga ubuhle kuphela, beke nobungozi obungahle buyehlele abantu mhlawumbe uma sebathuthwa yiwo lawa mabhasi. Sonke phela kwaziwe ukuthi kona kuhulumende kababa uMnangagwa awuzoze ukujabulele ukuthi kube nabantu abazophuma ngapha ngobuningi bayovota ngoba kwaziwe ukuthi kona iningi labantu bethu abasoze bavotele iZANU. So kungenzeka mhlawumbe kube nokwesabisa abantu bethu abengama-victims eZANU. So konke lokho kodwa ke siyakwehlela sibhize nakho sisazobona ukuthi sizokuhambisa njani.
Ubona bebaningi na abafuna ukuthi bayevota abangela ndlela yokuhamba ngayo ekhaya?
Yebo, baningi abantu, baningi kakhulu abantu abarejistile abakhona la eMzansi abafuna ukuyovota abangelayo indlela yokuhamba, abadinga i-transport. Kodwa phela kulokusaba abantu balovalo futhi lokuthi wona lawa mabhasi angabe azobahambisa kuhle na. Okudingekayo ukuthi kuhlelwe ngendlela ezokwenza ukuthi kungabi nokwethuselwa, kungabi nokusatshisa, kungabi kungatholakali nje kuneyigameko ezingekho zinhle endleleni ekuhambeni.
Like lakhulumisana na lebandla le-EFF ngendaba yamabhasi la okuthiwa azaphiwa abafuna ukuthi baye ekhaya ukuya vota.
Yebo, khona sike sazama ukuxhumana labo ngokucingo kodwa ke siphezulu kokubhala incwadi yokuthi sikubeke formal, kungabi into nje ephelela ekukhulunyweni eralini. Yazi nawe indaba ekhulunywe eralini umuntu angavuka ayiphike, kodwa ke sifuna into ezo ibhaliwe sisazobona ukuthi bazoresponda njani, nanjalo sisazokwenza i-follow up uma sisithumele le ncwadi.
Hello ke ngumnumzana Trust Ndlovu, umgcini sihlalo webandla le-CCC kwele South Africa. Ngolunye udaba luphathelane lezombusazwe, amapholisa eBikita South asevulele ilunga lezanu PF umnumzana Energy Mutodi icala lokuhlasela abasekeli be-CCC ngombhobho emhlanganweni wabo wokukhankasela ukhetho abawenzele eBaradzamwa Business Center ngeviki edluleyo. Umtodi yena oncintisa kukhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente umangalelwe lilunga le-CCC umnumzana John Mumpanduki, yena othi wadubula umbhobho ecitha umhlangano wabo. Untungamile Nkomo Studio 7 uqoqe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Siyabonga ukuthi amaphoyisa lawo sezavuma ukuvula i-docket kababa u-Energy Mdodi nge-attempted murder efuna ukubulala amabandla e-CCC wona esenza ikhampeni e-peaceful. Ngalokho sikhangele ngamehlo abanzi, sifuna ukwazi sibone ukuthi icala leli bazalibamba njani, ngoba isikhathi esiningi kukhanya ngani kule selective application of the law. Loko kusithi imthetho ukhetha abantu ngesikhathi esiningi, noma sithi kule impunity kulabanye abantu abenza amacala bengabotshwa. Impunity ukuthi ungadala icala wenze okufunayo kodwa umthetho kawenzi lutho. Singathaba sibili ukuthi ubaba u-Energy Mdodi ethwale isiphambano sakhe labanye bonke labo abenza amacala njengodogarepi u-MP Kutu South laye amacala amelele. Lokhu kungenza sibili ukuthi bonke abantu abasayina i-code of conduct eyasayinwa umuntu eseya ku-nomination ngama-MP afuna ukungena ithi ungaba lodlame uyadisqualifywa. Sesifuna umthetho sibili uhlutshengise, ngoba izikliwe eziningi zingagcina zichitha igazi ngoba bayakwazi ukuthi indlu yakwabo kayibotshwa ile impunity. Yiko ke sithi amapholisa kawalandeli icala leli ngobungcishi, engabi le favor. Umthetho ukhangele sibili ukuthi umbhobho wakhe lowo akuzange kuphume inhlamvu iningakalilanga, ngoba kukhona ama-scientists angafakaza ebona i-residue yenhlamvu embhobheni wakhe.
Ukuvulelwa icala kukamutoli kulipha ithemba yini lokuthi kungenzeka la kwamanye amalunga ezanu PF aphatheke kunhlelo zokuhlukuluza lokutshaya amalunga ebandlaleni?
Ubaba uMdodi wasayina i-code of conduct yezeki eyokuthi kasoze ekhwezele udlame, engabanjwa ile cala lodlame uyadisqualifywa. Lokho kwenziwe ngamapholisa lomangaleleyo kuqakathekile kakhulu, ngoba ngumhlahlandlela ozavulela abantu bonke ukuthi bayemangala. Njalo okwamanje amapholisa kasoza ale, ngoba ama-international observers lama-African ambassadors awe-Africa bala yibo abaphayile pressure kuzanu PF, yibo abakhangeleyo ukuthi kambe ama-vote ama-elections azaba free and fair, ngoba babatshelile abantu bezanu PF bathi lingayekela ukulungisa khathesi ozawina kakhulu, wena zanu ungawina sizakwala. Sithi it was not free and fair. Sibona ngani konke lokhu kuzathiba igulamkhuba ede lokhu ezishaya abantu lakhathesi kunje lokhu ebekwenza? sesifuna ukuthi laye lo president ekhulume sobala leparty yezani ikhulume sobala amabandla wonke akhulume sobala ukuthi udlame alulunganga sibona ngani kuzasincedisa umthodi engadisqualifywa abantu bonke bazabona ukuthi udlame ngesikhathi sama election asilunganga sibona ngani nomhlahlandlela ozancedisa ukuthi kube lokuthula lokuzinza abantu bazikhethele umuntu abamfumayo.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC umtodi yena ubengadophi incingo zakhe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkolo.
Iningi lithi bekugodola kakhulu elizweni izolo selokhu umqando waqalisayo njalo ugatsha olucubungula izomkhathi lusanda xwayisa abantu ukuthi bahlale lapho okukhudumala khona ukwenzela ukuthi bengalinyazwa ngumqando lo. Ingcwethi kwezomumo womkhathi umnumzana Everson Ndlovu uchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Umqando lo uchaye iregion ngathi mina iSouthern Africa uyichayile kakhulu yikho ubona ukuthi lokukhiza kwesnow eSouth Africa ayisiyinto ebijayelekile kakhulu. Yebo sikujayele kubo Lesotho ezintabeni kule South Africa ungani bekuyinto nje ebakhona endaweni ezithile but owalonyaka hayi kungaphambili endaweni ezingayijayelanga. Kodwa kithi ke ekhaya eZimbabwe yebo siwujayele yebo asiwujayelanga. Ngiza kubeka njalo kasikujayelanga eminyakeni edlulileyo le eminingi ngoba sikhangele ukutshintsha komkhathi lokhu okukhona i-CD climate change. Kodwa ungaya back into history uzafica ukuthi kuke kwaqanda kakhulukazi ngesikhathi senesi esewinter phela. Yikho busizwa abadala bethu kungaqanda kakhulu lezulu ukuthi ukuthi likhona. Kodwa nanku-ke because of climate change lezulu lakhona lelangazi lizaba khona yini ngoba bakhuluma nge-El Nino le esisuka elwandle engadisturba hlezi umkhathi wethu kusiya kusama. Kodwa-ke lokhu esikubonayo kumbe sikubonile izolo lakuthangi eZimbabwe hayi sileminyaka ethile singakujayelanga. Uzakhumbula ukuthi besi-expect ukuthi kuqande kakhulu around kubo from 21 June around that week or 21 June ilanga likhatshana le kodwa kuqandanga. It was very warm. Kodwa nanku-ke nxa ilanga selingani seliphenduka selibuya ngapha selibuya lo moya lomningi sekuqanda ngamandla. Umqando lowo kuminyaka emlutshwane edlulileyo hayi azange siwubone. Lowo owakhathesi uphambili.
Uthe uselizweni leMalawi kunjani khona ngapho eMalawi lakho kuyagodola yini?
Lapha engikhona-ke lapha eMalawi in the Southern District izolo lakuthange besingagqoka ngamajesi bekuchisa okukhipha lenhlanzi emanzini. Namhla kulapho kuvuke kugubuzele khona kulo moya ungani kuyaqanda kancane. Ngikhuluma nje lakade saqoka ngajesi langalesi sikhathi. Kodwa-ke esikuzwayo okusuka kithi ngale makhaya ngiyakhumbula labo teacher baka you know abe ECD kusiya kubo grade 1 bebekhuthaza abazali ukuthi abantwana babuyele ngubo ezincane kusasa ngoba kade bekhala abantwana namhlanje. Uyaqanda.
Ungaxwayisa uthini labo abangakhathazwa kakhulu ngumqando lo okuthiwa abavulnerable? Kuyini abantu abangakwenza ukuzivikela?
Abanye bethu laba the less privileged silabantu abahlala esitaladeni silabantu abampofu phakathi kwethu abangalanje yona ingubo yona ijesi. Omakhelwane sibona ukuthi abantu laba they are warm. Bangaba warm ngokubanika izingubo ngokubanika amajesi akhudumala okugqoka singabadingela inkuni bawothe abantu laba. Into ekhona yokuthi abanye abantu bayafa especially laba abahlala esitaradeni emadolobheni bayafa bebulawa yimiqando. Kakanti labanye abangelazo ingubo bayabulawa ngumqando ontsha. Izifukulazo futhi ziyafa onkukhu imbuzi you know izimvu ziyafa ngalesi sikhathi somqando. So kuyadingakala ukuthi lasezifukeni zethu sibone ukuthi zisendaweni enclosed engani yakhudumala for inkukhu zakho ubasimbawula sibili xa ungumlimi sikhangele umakhelwane phosele ijesi leyendalo ongasayifuniyo labo bathole ukuthi bakhudumale phosele ingubo leyana ongasayithandiyo loyithandayo abadala abakhulileyo ama-orphans child-headed households the elderly ngokunjalo nje you know bathole ukuthi bakhudumale ngoba yeyi kushayile ngiyabonga
lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Everson Ndlovu ingcwethi ecubungula izomkhathi obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 esemalawi okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usemhlanganweni we-US Africa Business Summit kwele Botswana. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi ibandla le-CCC selilobele i-commission yezokhetho eZEC libuza ukuthi abakubutho bavota njani kunye lamapholisa abavota ngeposo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ya mina ngicela ukuqondisa kakhulu kazi lapha umnumzana uMagalela Mafa ngamanga akhe la akhulume ngomnumzana Samson Mubhemi ukuthi kasobandla le Triple C njalo ungumuntu wefather. Uyabona ke lawo iwamanga sibili especially wena uyisikhulumeli se Triple C so akumelanga ukuthi ubutshela abalaleli izinto ezingamanga. Mina igama lami ngingumuzi Ncube ngilapha eAmerica yime ngingu organizing secretary weprovince siyalapha eAmerica MDC yayikhokhelwa ngumnumzana uTswangi Rai ngesikhathi engakabhubhi njalo khona phana sebhubhile thina sasuka sabamba iconstitutionalism lo Dr. Khuphe salandela uKhuphe sehlukana khonapho labo Chamisa kudala khona le layikhumbula indaba yakhona so ekusukeni kwethu ku-MDCT ngendaba zokuthi uMonzora wayengasalandeli iconstitutionalism njengoba likubona kunje so sasuka sonke nini silandela sisiya ku-Triple C sihamba labo Samson Mubhemi bonke labo Nomvulo Mguni labo Ontando Ndlovu sasibaningi sibili layibona sibili umbonakaliso uDr. Khuphe ele press conference yakhe laphana esithi ukuthi sesisukile ku-MDCT sesiku ibandla lapha le-Triple C so uMbhemi laye wayekhona khonaphana wayezasuka njani uDr. Khuphe chiw bodyguard wakhe ku-MDCT uyabona so into nezebe ezikhulunywa nguye sibili uMbhemi bekhuluma into eziliqiniso sibili ezanzakele konapho kobulawayo ukuthi khona ezinye izinto ezenziwe libandla lethu le-Triple C kazi zange zihambe ngendlela njengoba besibona abantu abaningi kobulawayo khonapho becomplaina sibili yena uDr. Khuphe wayeceliwe ngomkhulu wakhona ukuthi we-Triple C ukuthi angene khonaphana e-Country Park suspend izimali sibili yekhankasa khonaphana esetshaya i-groundwork enzima uyabona kwathi dlukudluku la bantu be-Country Park bamnominata futhi uDr. Khuphe ukuthi khona bayamfuna ukuthi khona ancindise khonaphana uMthuli Ncube ngoba uMthuli Ncube ngu-Minister of Finance and thina sawukhangela lathi ibandla ukuthi kufuneka enye heavyweight enjengoDr. Khuphe njengoba engu-Deputy Prime Minister before kuzamele ukuthi adibane lo muntu olesithunzi sibili laye so abantu bamthanda uDr. Khuphe sibili ukuthi khona no nguye okumele ukuthi ncintise kwaphana e-Country Park safaka izimali sibili kwaba le-groundwork ezwayo and dukuduku sesibona ngasekho sekhichiwe so kasekwazi lathi khonapho phela Mafa ukuthi uthini ngakho khonoku ngoba into phela ezenzakalayo indaba zenzakala la indawo eziningi kakhulu abantu nabo bangena emsakazweni becomplainer uyabo
basakazi we 37 sambonana kanti ubaba lo kuthiwa ngundibali we EFF Zimbabwe kahle kahle yena elakhe iqembu liyini li opposition olikho lokho abantu abahlala bekukhuluma ukuthi amazana project ngoba lo yalo baba angaze ngimuze mina enqusela iqembu lakho ukuthi abantu kabalivotele njalo i-manifesto yabo ithina angaze ngimuze nihlala ngimuzwa nje njalo nje defend izana uPF ukuthi elakhe iqembu limeleni luyili opposition kumbe izana project kodwa ngendlela engimuzwa ngakhona ungomunye walabo kubizwa kuthiwa ngamazana project ngoba ungathi usebenzele izana ukhona ukutholayo kulo hulumende wezana ngendlela engimuzwa ngakhona ngoba uyiqembu liphikisayo kodwa angaze muzwe ukuthi uyinxenxa abantu ukuthi kabajoyine lakhe iqembu abadinyeka abantu abanjalo njalo futhi ambona ukuthi ungathi uyahlaziya lwani uyabe ezikhulumela kwelakhe iside nje ngoba njalo esidlaphuzana uPF
Studio 7 linele isiphathele intambo siyalibonga kakhulu ngento elisenzela yona bekeke endaweni yokuthi abafowethu abakhuluma umthwakazi bafowethu umthwakazi singakhuluma ngawo umthwakazi ngoba vele singamandebele siyalufuna utshintsho lapha neZimbabwe ukuthi lube khona kodwa ke bafowethu umthwakazi yini kahle kahle oyenzileyo umthwakazi ukuze size sibone ukuthi umthwakazi singaze sithi i-CCC asitshintsheni iZANU-PF sizame uku-CCC siyazama umthwakazi layo ma singayikhulisa siyikhulise ibe libandla elikhulu bese siyozama ke ukuthi hayi asizameni ke bafowethu lapha nansi imthwakazi ngoba manje ma sikhuluma ngemthwakazi kufana nalokuthi nje sikhuluma ngento engekho elifuna ukuthi ilizwe liqunywe laphana ilizwe leZimbabwe lincane kakhulu bafowethu ngeke liqunywe lapho engeke yafayenzakala leyo maybe angazi ukuthi ngawuphi unyaka thini into esingayifayithela sifayitheleni ukuthi sikhuphizane ungaphuma izanu izanu izofa iphele ithi du kusale ke i-CCC layo imthwakazi for now asifayitheleni ukuthi iZimbabwe itshintshe siyekele ukube sithi imthwakazi phambili ngemthwakazi siyaphi ngomthwakazi ngeloli engelakhanda bafethu
Studio 7 sanibonani livuka njani labalaleli hayi CCC isuthi induku ekhethweni izodliwa nangomthwakazi kumakhansela this time ibisidliwa kakhulu ngoba this time iCCC ihambi yodwa inganayo umthwakazi ekhethweni hayi ephela induku bese ngiqhuqhuzela abantu bakomthwakazi emaraping sithi hayi isikhathi siyafika madoza sesiduze maqhawe yakithi sokuseduze la siyakhona ngiyaligqugquzela liyovota livotela ama-MRP livotela amakhansela e-MRP maqhawe ngiyabonga
sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo ngu-J Moyo ngajabula li-audio ma ingafundwa esiyezwa ukuthi amaboyisa avalela i-CCC ukuthi nayikhampeni njengeZANU-PF ekugcineni kuyathiwa iZANU-PF iwinile kodwa libe liyazibonela manje ukuthi ivalela abanye ukuthi labo bayenze okanti ube bayiyekela la izikhampenele ma bewina ngeqiniso ngoba kusasa ma sebewinile kungeke kubukeke kube yinto enhle ngoba bebe-roba vele nalabo abachaya abantu behola onjengu cela ukuthi bahloniphe omunye umuntu
Studio 7 linjani nonke baphathi bohlelo linjani nonke balaleli kwe-Studio 7 hayi thina siphilanga ngifuna ukubuza ukuthi kanti labo ntaba kayikhonjwa bachayelana abantu mpela kanti lichayelana abantu lichayali baphiko gawule bathi abantu kabachaywa kodwa abantu bayachaywa abantu bayachaywa ma benza amarali bayachaywa kanti nisabani kude maniki-niki zindala zombili khankasani nani nabo libavumele bakhankase kanti lisabani ukuchaya abantu ikuthi liyesaba yiko liba-chali phika lithi linalichaya umuntu linalibhizi lichaya abantu amaqembu amanye aphikisayo engachaya abantu libagweba ujili kade jele libavalele emajeli linalivalelwa kanti linalinjani linabantu linabontaba kayikhonjwa lini khankasanini likhankase livumele omunye lomunye khankase yizwe lele laseZimbabwe labunjwa uNkulunkulu asho leni
ekelani umunye lomunye akhankase yimaye wini luwinile mali luzile lilusile why lisabani kanti lichaya abantu lina bani bonta bakayikhonjwa lina lingachaya abantu nagawulo awuyalo ukuthi abantu bayachaya bona abantu bechaya
salibonani 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 kustudio 7 salibonani kustudio 7 hayi siyabonga 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 siyazizwa mpela inkulumo mpela hayi njengokuyiwa kumavoti soba kithi asiphakameni 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 abantu siyevota asiphakameni abantu siyevota mpela siyikhiphe izandla kunini yabusa singakazalwa kunini yabusa engakazalwa lokhu sincindezela badonsela ingubo lapho abalele khona thina kithi imigwaqo ifile awuhambeki lezi kolo zifile la ma-headmaster ngale thina ngiseseula laphana esigabeni senseula awu-headmaster usenzile kuye bakuya ama-odite be-odite mpela kucaca ukuthi imali zesikolo azibona kanti ziyangaphi kodwa usizo lakhona silutholi siyacela mpela studio 7 lisisize kakhulu siyakhala mpela siyizakhamizi ziseula siyakhala ngo-headmaster liseula secondary school hhayi sithwele nzima ngawule-headmaster sithwele nzima umnika imali ama-uniform yadle imali zabantwana zesikolo hhayi sithwele nzima bakithi lisincede ngoba siyagcina sithatha umthetho esiwufaka ezandleni zethu siyabonga siyabonga sicela usizo studio 7 kunini sifaka ama-odio ethe ngavulwa siyacela mpela studio 7 lisincede kakhulu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden ubikwa esuke emhlanganweni we-NATO ngesiphangiphangi esithi kulo msebenzi omeleleyo ekhaya. Lokhu kutsho ukuthi uBiden usuke engayanga edilini elivame kuba khona ekugcineni komhlangano lo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe le ngcwethe ecubungulayo umbusazwe uMnumzana Dan Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
INATO ipolicy yayo ithi ma ufuna ukuba lilungu le-NATO kumele ujoyine kungelampi elizweni lakho. So iUkraine inkinga ukuthi kulempi khona manje leRussia. So ingajoyina iNATO sokuzomela ukuthi amazwe eNATO lawo ajoyine leyo mpi. And I think amazwe amaningi avumelani lakho lokho ngoba babona kungaqala iWorld War 3 ngoba siyazi ukuthi iRussia ilizwe elinama-nuclear weapon. So mali ngabona ukuthi selifakwe khoneni kungenzi anything ingenzeka lapho bagcine be-release lama-nuclear umhlaba wonke ushabalala.
Ikuzwakala njalo ukuthi uBiden ufisa ukuthi anikele Ukraine ama-cluster bombs kodwa abanye bakhe bangani bayaniphikisa kakhulu ikakhulu lapha kubandla lama-Democrats njalo lamanye amazwe khona ngale kuzwekazi le-Europe ubona njani khonokho.
Ama-cluster bombs abhanwa emazweni amaningi ukuthi akumelanga asetshenziswe ngendlela asebenza ngakhona ama-cluster bombs ngoba adubuka all over the place and angeke ukhone ukutargeta indawo eyi-1 nge-cluster bomb because lapho uphosela khona i-cluster bomb kumele u-expect ukuthi azodubuka madlambe nje all over the place ku-affecte lama-civilian. So amazwe amaningi awabhana ama-cluster bomb but sibona ele-Russia lona liwasebenzisa e-Ukraine. So umbuzo then obuzwa ngabantu ukuthi how manje sizoyekela abantu be-Ukraine bephumba ukubulawa i-Russia isebenzisa ama-cluster bomb why lathi singayinikezi i-Ukraine ama-cluster bomb. Kulapho-ke umnumzana uBiden angene khona wathena ubona kuyinto e-right kakhulu leyo yokunikeza ama iUkraine ama-cluster bomb noma nje indaba udaba lolu lungekho popular kwabanye abakhokheli lapha e-America labanye ama-allies awe-United States ese-Europe lapho ama-cluster bombs abhanwe khona.
Ye ubona ngazani kodwa kuyaphumana emhlanganweni wonke lo omkhulu owenzelwa khona ngale we-NATO.
Into engiyibone iqakathekile ezophuma lapho yikubambana kwe-NATO ekuvikeleni iUkraine kulempi yayo le-Russia. I think uVladimir Putin umongameli weRussia wamiscalculate kakhulu ecabanga ukuthi iUkraine izobe iyodwa isozithole abantu abazoyincedisa kulempi kodwa ke sibonile ukuthi iRussia sehlulekile yazama ukuthi thathe iKiev yahluleka and mase sizwa ngabantatheli bendaba basitshela ukuthi iUkraine actually isithathe back iterritory yayo edithathwe iRussia njalo futhi baya-advansa and sibonile laseRussia kusiba lokungazwisisani phakathi kuka Putin le Wagner group ekhokhelwa nguPrigozhin.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi yecubungula izombusazwe esichiya ke emaphetheleni kohlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ibandla le-CCC lithi lizakhulumisana lebandla le-EFF lakwele South Africa ngoncedo lwamabhasi azathwala abantu besiyavota ekhaya. Amapolisa eBikita South asevulele ilunga lezanu PF umnumzana Energy Mutoli idokodo lecala lokuhlasela abasekeli be-CCC ngombhobho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha sidimaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Silazo ezinye ngo-half past 7 ntambama.